loco cobeta, parece que la más
pobre,
que la más digo, güey.
La mitad de la más digo, lo que 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 la ukuthi bephoselizwi entombini kumbe ke intombi izosezibaphosela amazwi nginesihlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale-ke kwele Botswana njalo lo mama-ke usaphilelene lezi-ke zingcwethi zamasiko esintu baba Ncube sakwamukela kuhlela siyaphila kakhulu kunjani wena
hayi siyaphila lathi
ye Mathube kunjani mama
hayi ngiyaphila kunjani Ncube ngiyadlawalale
hayi siyaphila kakhulu so akutsho sicale ngoMathube uchaye ngamafitshane sibili Mathube kulezi nsuku kuhamba njani abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosile izwi nje nxa ekhangela intombi
abakhathesi sibe sebethiyele nabafana babudala abawudala babengakukhombisa inyanga iphele izinyanga ziphele noma ungavumanga abakhathesi vele ukukhombisa oyabe sikhangela ukuthi namhla ngalala khonjiwe ngalala kuzinto eziningi njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba sowutshintshile akusafani lakudala
Baba Ncube, nanti udaba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa. Lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebalutshwani sibili obaba abatshela umama sibili ngendlela. Yena liyani eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshikhela, inyanga izi yephela kumbe iviki izi yephela. Abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Mangavuma uvumile into ze-one day phela abasaseli njengantolezane esathi zazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona
ehe Mathube-ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo so-ke wayesithi nxa kuqalisa sibili kolapho athini
ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ungubani akutshele ukuthi uyakuthanda ufuna ukuthi uyeva ngumalukazana wangikhaya umthethekele umama wakhe athathe sibili isikhathi lawo usahlaba ngaloma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi hhayi ngiyavuma manje abakhathesi khonapho khonapho umuthi wamawulu njalo likhoso usenza ukuthi iningi le lakhathesi sicina umuntu wakhona ngebanja emkhuhlane ngoba uyabungamazi umuntu uyakusoke uhlanganela khonapho khonapho wase wavuma wacina usuwele entweni zipase uvele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuze agcina ubone ukuthi ijaha ohlanganelayo kumbe intombi ohlanganelayo intombi
kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana ngaphonge ukuthi khonapho isidumedume nje
ya lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa yizo zalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi vele ungiphi inhamba ngiyendlini sikhulume ngabo sibekolothani ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele ambonele kuphela ukuthi njengoba emphili nami and lezi nsuku vele ngingaphiwa inhamba kusho ukuthi sengowakho uzathi uzona inkulumo zangikhontana abantu lemshado vele kayisekho ngendlela lana ekhona ngoba into zona lezo zokuthi ngama-one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga
ye kodwa Mathube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ngamdosa kakhulu kulokhu umyenga nje
hhayi ngibale ngabaleki wayeqinisela aqinisela alinde endakutshele futhi athi ngizakulindela akona ukuthi ethi isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu kungabala zibe ngu-four zibe ngu-five ungavumani kuze ukugcina ukuthi uyavuma sibone ukuthi hayi umuntu lo umuntu okhuluma into elilizisayo kumbe umuntu ofunayo akusafana njakathi sikhathesi ngithile into ze-whatsapp social media abayindlela ngaba sebekhombana ku-social media one day uyabe ekhonyiwe so kukhulunywa ukuthi siyabahlangana ngaphi akusekho into zakudala zamasiko yikho usubone ukuthi baaze benze njalo iyiyouth yakathesi abasahlali isikhathi eside beku-relationship so kuyizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonge uwena kuphela ngokuthi yinhloso yabo vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage leso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wakulinda abalapho isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesabo utathi kubaba bakanyamfuni kumbe uba wakhathesi-ke sesabo utathi njengoba namthi le kuyenzeni asambe usuyelala kwanti and engaso zemtyele nokuvuka futhi hhayi mina ngibako njalo ogulayo thini uyacina uyenikhonyise namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane obantu siseziningi so i-youth yakathiyentisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu uzuze ubone ukuthi umuntu ohamba laye ulesikhathi eli-right kumbe uziyenzela ibhora lamaphepha
baba Ncube khonapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi o address of love pio sova sonke into njalo sakhumbula kuno
I'm going to go to the house.
Kanjila o baba mkhulu, babe lobo lo gogo. Kanjile zinyezi, ziyo wa jina masiwa. Kanjila manyama, baya wa jina matuwa. Uwa usenzi we manju, uwa usenzi we manju. Uwa usenzi we manju.